eqinisweni ayikho into elokwenza labantu ongathanda ukuthi uyehlukanise loNkulunkulu, kodwa kungaphonga uphelela kuphela kumavesi lasemweni. Kwesi sikhathi abakulandelayo kabazi ukuthi vele ucabangani, so bagcina bengasakwazi ukuthi vele usesekhona kumbe uphumile wathiya shoke ukuphela kwakho umbuplani okunye. Mina ngokubona kwami ngibona nje akuhlanganise konke isiKristu, abuye athathe le action phela ukwenza into abamlandelayo babona into yami.
Siyabonga umbono wakho ngalolu daba mnumzana Ndlovu.
No, hayi, vele leyo ngoba i-religion by its nature yindaba yokholo. Ukukholwa angithi uyakuchuza. I-religion eyohani okuthiwa i-Christianity akumelanga ukuthi sizitshele ukuthi yiyo kuphela i-religion. Then amanye ama-religion wona azothini. Okumele kwenzakale yikuthi amazwe kumele arunwe yi-constitution. I-religion kuyamele ukuthi ibe yinto eyenziwa ngaphandle kwezombangazo, ngoba ama-religion mehlukene ahlukene. Kulabanye futhi vele abangekho religion who are just spiritual, kumele ukuthi i-religion ikhishwe ku-politics, kubantu bahlale phansi badebe ama-constitution apheleleyo. Kuthamisa into embuyise emuhodi kuna zonke ikhonoko. Abantu abaningi aba-psychological bangena bebona ingani kuthiwa uphambiende mawuyathi abantu bebizi besidinga ukulungisa ilizwe wena ubulokhu sithi nasi ivesene. Ivesene aleyo 50% of abantu abakulandelayo bakuthanda kodwa balikholi iBhayibheli. So uthini ngabe uma ufuna ukuthatha into lonkolo kuzise elo tyane etwenzele zombangazo?
Mfundisi Moyo, ingqobe isikuwe.
Xa ukhangela i-constitution ngitho ngikhangela yona yethu eZimbabwe, ungayikhangela izinto eziningi eziku-constitution yethu kwambana, izinto eziningi ezisuke eBhayibhelini. Ube sinanzelela even lanxa sisona inama MPs abo bantu basebenzisa lona iBhayibhile lena lelo kanye nengxenye uNdlovu kazange angizwisise ukuthi ngithoni. IsiKristu sikhuluma ngempilo yokulunga, lokuba umkhokheli oqondileyo, umkhokheli oqotho, umkhokheli ohlonipha ngitho nezinto ezikusisekelo selizwe leZimbabwe. Ngoba i-constitution yeZimbabwe ungayikhangela igcwele isiKristu kwambana nxa ungayikhangela yonke.
Angize example yalo mfundisi oyipolitician ongupresident yena uyalilandelayo iBhayibhile. Yikho ngithi mina kungaba kuyi-theory yoyini ukholo lomuntu kodwa ukuthi ukuthathela njani kukuye. So siyakudingayo kuthathe le ndlini yakhe kuthathe zama-constitution ethu la. Ivelana le nto yokuthi i-constitution igcine isebenzisa iBhayibhile ayilunganga ngoba abanye abantu abalikhona iBhayibhile.
Ungathini ngalokho mfundisi Moyo njengoba kulezinye iy'nkolo?
I-constitution ibunjwa ngabantu abeZimbabwe, so abantu beZimbabwe bona ababekufuna ukuthi kwenziwe yibo abakhulumayo, yikho kumele kulandelwe. Kungelani ukuthi usenkonzweni usezinyangeni kumbe lakho kwikho konke, ma bese bethe bayiphasa kulandelwe yona ngoba yiyo eyabe siyi-supreme law of the land.
Naso indaba mnumzana Ndlovu, ayisikho ukuthi iningi eZimbabwe lingamaKristu na?
Baba lo uKlinton wase-America wathi umbuso akumelanga ube ngowabaningi kuphela, kodwa kumele ukuthi also consider the rights of the minority. It is oppressive vele khonoko ukuthi abantu abaningi sebesenza umthetho oshiya abanye phansi. Ukuze ubuze ukuthi i-Roman Dutch lo mthetho weBhayibheli nge-Afrika yini, ngubani owayenzayo? Why isikhona manje and Africa is failing in governance? Bese sokuthi iphakamisa siya phezulu, nisebenzise case study kaJamisa. We are failing in opposition governance, but one still wants to rule a country and being influenced by that Christianity and the Bible. And I'm not saying what the Indians wrong or less. It's ukholo lwakhe.
Ungathini ngehlekana elingasoma Kristu mfundisi elithiwa ngumnumzana Ndlovu?
Nxa befila ukubana ukuthi bona ziyaneglected, kumele baphakame bakhulume baze bazwakale kulezi zinto ababona ngani kazifakwanga kusisekelo sombuso welizwe abafisa ukuthi zibe khona. Akula muntu ongakhulumela abantu beZimbabwe, but kwakathesi sikhuluma sikhangele sena lesi sisekelo sombuso welizwe esilasho kathesi yiso esikhona.
Umbuzo ongaphendula uMoyo ngokuthi abantu ngobani? Because uMoyo ucabanga ukuthi abantu abanye noma besele phandle sidinga abantu i-majority. Yena le nto for example eZimbabwe eyenza ukuthi ezinye iindawo ezilama-minority ethnic groups zikhangelelwe phansi, ngoba kuthiwa ngabantu abalutshwana abaqakatheka kakhulu. We are coming from an ethnic point of view. Religion is doing the same and it's oppressive. Yokubambezela okumenzezela zakhe. Bona aba abayi-two abathathwe seriously. U-Obama wathi ebhukweni lakhe Death of Hope, noma kunabantu abayi-two kuphela e-America, America does not qualify ukuthi ibizwe Christian country.
Ubona ikusasa injani? Singabona iphenduka yini umnumzana Chamisa, kumbe kuzaba nomunye laye ozaba khona abantu bemamuke?
I think ke ngendlela iZimbabwe eyiyo uyakhona futhi ukubuyela uChamisa. I trust the vote majority ezophikisana ubuyele futhi ku-election ka-2028 adliwe futhi Lezi ziphendakaliwa nenge angazi ukuthi kutheni kodwa asazi ukuthi umbani ozahlakanisa mpela uphume akhona ukuthi ayenze laba bantu abathamisa kanye noma engakhona lutho babone ukuthi hayi sesingukuthi izilizwe lapha baqalise ukudinga inkokhele yopheleleyo.